Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 Nkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba eMisa Zimbabwe iqhuba umkhosi wokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wentathela izindaba emhlabeni jikelele at the World Press Freedom Day. Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yamafizi njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondiso zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe lamhlanje imanyene labohlangothi lwezemfundo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations Educational Science and Cultural Organization UNESCO kanye labakuhulumende emkhosini wokunanza ilanga lentathela izindaba ele World Press Freedom Day owenzelwe kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Emkhosini lo intatheli izindaba ziveze inkinga ezibhekane lazo zokungatholi inkululeko epheleleyo ukuqhuba umsebenzi wazo kanye lodubo osoludalwa zindaba ezingelaqiniso eziphuma enkundleni ezehlukeneyo zebulenjini lokuncipha kwamathuba emisebenzi ngezindaba eziphuma ebulenjini i-digitization. Umabhalane omkhulu kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana obekhona emkhosini wanamhlanje uveze ukuba uyajabula ukuba uhulumende lentathela izindaba sebesiba lobudlelwano obungcono kusukela kuminyaka emine edlule. Uqhubekele phambili ethi udubo olukhona ukuthi i-COVID-19 iphazamise ukwethulwa kwemibiko ngendlela eqondileyo yabulala intathela izindaba ezimbalwa njalo baphakathi kokuqondisa imithetho ephazamisa ukusebenza kwazo. Umnumzana Alikhi Ncube ilunga le-commission elawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe Media Commission uthi kubalulekile ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile besebenzisa imitshina yakulezinsuku.
I think ikuqakathekile ukuthi sibone ukubana iWorld Press Freedom Day lilanga lapho isithakazelela khona ukuthi hayi intatheli zezindaba zikhululekile ukuthatha indaba lokusakaza konke lokhu ngibona kulilanga eliqakathekileyo and ukusetshenziswa kwemitshina isimanje manje yinto eqakathekileyo kodwa into yonale yokusebenzisa imitshina yesimanje manje kumele abantu beqaphele into eziningi ngoba ilakho ukuthi eminye imibiko engasiloqiniso iphaphatheke kakhulu so kumele isetshenziswe ngonanzelelo.
Umbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology laye eyintatheli izindaba unkosazana Andile Chuma uchasisa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku.
Okay, World Press Freedom Day iqakathekile kakhulu khathesi sikhuluma nge-digitization ngoba kumele sibe kwazi ukuthi nxa i-content kumbe i-production ukuthi ama-journalists kumbe intatheli izindaba zi-safe kangakanani online lokuthi i-content yakhona ivikeleke kangakanani.
Intatheli izindaba unkosi khona Dibiti uthi indikimba yalonyaka iqakathekile njalo ihambisana lokusebenza kwezebulenjini.
Yeah, World Press Freedom Day, yeah, my commemorations, I think it is going to be a tegile kakhulu. What is this bala, ebulenjini internet, says kind of good conagulama threads is what because of the internet. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ungapublisha anything or give an update about what is happening, you are likely going to kulo kuthiwa ikurakasha kulo this term on social media ukuthi abantu bayarakashana based on ama political perspective or inclinations. So konkhana kuyasi affect in our journalism work because there is no freedom after conversations on social media.
Umqondiswe amakhosikazi media unkosikazi Sibusisiwe Bebe uphatha udaba lobuhle lobubi bokusetshenziswa kobulembu ekuthapheni indaba.
Sanje uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi khona umama bakhangelele kakhulu ukuthi ilizwi labo lizwakale through ama virtual and digital spaces ngoba sokwehlile kwezinye indawo. So khathesi ngoba sesizibloggela, sesizingenela kubo Twitter, kubo Facebook, lathi sesizwakala ukuthi le micabango silembono, kodwa kukhona ukuhlukumeza kwabomama okwenzakalayo. Akuveli kuphela kubo hulumende, kuvela la kwabanye bethu esiphila labo baba lezinye izinto nje njalo. So sikhangelele ukuthi njengokubuthana not just as ilizwe leZimbabwe but as a region in Africa, ukuthi sikhangeleke ukuhlukumezeka kwabantu abasebenzisa ikakhulu intatheli izindaba abasebenzisa ama digital spaces. Thina njengabo mama siphathe kanjani lathi lizwi lethu kumele lizwakale.
Ilanga le World Press Freedom Day lalonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Journalism under Digital Siege. Kusasa uhulumende uzakuba lomunye njalo umkhosi wokunanza leli langa ekolitshini le National University of Science and Technology. Loba nje leli kolitshi lifundisa intatheli izindaba kodwa alikabi lomsakazo okuludaba olungaphathi kuhle intatheli izindaba eZimbabwe. Intatheli izindaba zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqonga kwendleko yokungena ebulenjini lokungasebenzi kahle kobulembu oluqunywa mahlayana nguhulumende kungaba lokungahlaliseki elizweni. Zikhala njalo ngobunzima bokuthola ulwazi kumbe ingcazelo kuziphatha amandla zikahulumende ngokuyabe kusenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yamafees njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Kwezinye izikolo esifana laseFalcon kobulawayo sibikwa sikhweze imbadalo yedlula isigidi esisodwa 1.2 million Zimbabwe dollars ngeterm inye. Lokhu ngokwakuqala ukuthi izikolo zivulwe abantwana bahambe kanye kanye ngemva kweminyaka emibili kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Ngakwelinye icele amatitshala ebikwa isithi nxa engakhwezelwanga iholo lawo azaqhubeka engayi emsebenzini ngemfanelo. Sixoxele umzali umnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Abazali abaningi batheneka amadolo, abanye basala bekhakhamele ngendlela izinto ezikhwele ngayo la ngendlela imali yezikolo eqanise ngayo. Konke khonoko kuveza sobala ukuthi umkhonomi welizwe leZimbabwe ngumkhonomi ogxile kakhulu ngibe singathi ulawulwa kakhulu ngumkambo omnyama. Kungaqansa ke ama-rates khona ngale kumbe imali indlela etshintshwa ngayo khona ngale mkambo omnyama, izinto zonke ziyeqa zime laphana ziqanise. Okungakho ke okuveza sobala ukuthi intengo ezitolo ephathane lezinto zokufunda bezokuncedisa abafundi kanye lama-school fees lawo ahle aqansa kukhangela ukuthi nxa kuyikuthi imali befakwe ngemali yemelika emkambo omnyama isimi ngayiphindle. Konke khona khona ke kudala imithela lesiyibonayo kulo mthelela omkhulu kakhulu. Uzafica ukuthi abadala abaningi sebethwele ijogwe elinzima, abazali sebethwele umthwalo onzima, kuyamele bahlawule imali eyesabekayo nxa siyikhuluma ngemali yeZimbabwe, njalo ibe yimali eyesabekayo nxa besithi bangene bengene ezitolo bethenga lezo mpahla ezifunwa ngabafundi ibamadolo nzima lanxa bezabafuqela kusasa nje ezikole iningi labantwana lizabe lingabhadalanga school fees iningi labantwana lizahamba kuma boarding schools lingena lithwele imithwalo kumbe lingelamali eneleyo ukuthi ihlawulwe kumbe lokho kumele bakuthwale nxa behamba esikolo konke konoko ke kungumthelela ukuthi kumbe kuyisiboniso sokuthi ilizwe leZimbabwe lilawulwa kakhulu ngumkambo omnyama bangakhweza emkambo omnyama izinto zonke ziyaqanda
manje ngokubona kwakho akusoze kube labantwana abaningi na abesikolo abazayehluleka ukuthi bayefunda ngenxa yomumo onalo
abantwana abaningi abavela ezimulini ezinenge eziswelayo azikwenelisa ukuthi zihlawule lezo nhlawulo ezifunakalayo ezikolweni siyakwazi ukuthi umkhono weZimbabwe umkhono labantu abazisebenzayo umkhono wabantu abangelaqiniso lokuthi bazathola ni imali njengoba nxa uzisebenza kakula guarantee yokuthi imali uzayithola ni wonke konke kubangela ukuthi abantwana babe yibo aba affected kakhulu sokusephula kisekelo sombuso nxa sikhangela ikakhulu usection 75 76 77 ezikhuluma kakhulu ngezempila kahle ngezemfundo la kutholakala kwamanzi konke afika ukuthi ezemfundo yizwe sezi kuthi kakhulu ikakhulu nxa sikhangela abantwana ngenxa yokuthi umntwana ulelungelo lokuthi ahambe esikolo ngaso sonke isikhathi kungazi kwaba lezi zinto ezimvimbayo ukuthi aye esikolo kodwa nxa kuyikuthi school fees esitheza qansa sokuza kutsho ukuthi abanye abantwana sebezavayelwa ngaphandle kanti ibeke isekelo sombuso sithi i-education must be accessible and affordable konke khonoko kukhomba sobala ukuthi umnotho welizwe nxa uthe wantengantenga ngendlela esiwubona ngayo ikakhulu nxa ulawulwa umkambo omnyama lokho esikubona kathesi izimuli eziningi zizakwehluleka ukuthi zihambise abantu babo esikolo ngoba siyakwazi ukuthi ziyathi zivulwa nje kuyabe kumele ukuthi abantwana bakhokhe ezikolo ukuze izikolo azosebenzi ngokuqondileyo ngoba siyakunanzela ukuthi uhulumende sowathatha wazigoqela izandla zakhe wamalaphana wabukela ukuthi abazali bona kumele kube yibo abakhangelane lezi zikolo kodwa ke silethemba lokuthi njengoba kumnyaka ozayo kuthe imfundo kuthiwe imfundo yangaphansi imbele yaphansi ograde 1 ograde 0 umbe sito ECD kusiya ograde 7 uhulumende uthe kuzokufundwa mahara khangele ukuthi abazali mhlawumbe bazancedakala khonapho njalo abazali bangaze bakuthatha njengento encane labo bahle baku-implemente bona kumnyaka ozayo umntwana kusho ukuthi kumnyaka ozayo onke weprimary kasoza bhadala ischool fees uhulumende njalo umongameli bakhuluma njalo abeziphatha amandla ezikhangela ingatsha ezijeniyo zikahulumende ngakunjalo ke kuthi ukuthi kungaba lobubelo kodwa ke laba bantu kabasukumele phezulu bahle babe yibo abaku implementayo bona kumnyaka ozayo ukuthi umntwana eprimary wonke kuthiwe kazozabhadala so asikunanzeleni khona sikhangela ukuthi abantwana bazaba lodubo lokuthi bathathe ngapi imali leyo kakhulu from emasecondary kusiya phezulu ngoba siyakwazi ukuthi lezi mali zakhona azoziqansile nxa umntwana lokho eqansa ngemfundo siya phezulu
umnomzana Thembelani Dube ngumzali njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kubulawayo Amalunga ambalwa awedale lePhalamende eleMelika eleUS House of Representatives agoqela umlawuli walo uNkosikazi Nancy Pelosi asekwethekeleleni kwelePoland lapho ayexoxisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokunceda eleUkraine okulempi leRussia. UPelosi labanye bakhe bakhangelelwe ukuba baphume lenkuthazo yokuthi eleUkraine liphiwe olunye uncedo lwamabhiliyoni angaphezu kwamachumi amathathu $33 billion yokuthenga izikhali zokulwisana leRussia lokunceda iziphepheli. Okwamanje abantu abedlula izigidi ezilichumi lambili 12 million sebebalekile emizini yabo kwele Ukraine njalo abanye sebebulewe libutho lakwele Russia. Inhlanganiso yezindaba iAssociated Press ibika ukuba phose inkulungwane ezingamachumi amabili zabantu 19,000 sebebulewe libutho lakwele Russia eMariupol kuphela. Abaningi njalo asebebulewe kwamanye amadolobho baphoselwa emagodini ama-mass graves. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomqondisi lomnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party.
Ukwenza kweMelika akusoze kuqede impi ese-Ukraine. Ekuqaleni vele yibo abahlongoza lempi phakathi kwe-Ukraine leRussia. kanti ke vele akuso Ukraine esempini yiNATO elwisana leRussia ngoba iNATO ifuna ukubhidlisa iRussia ibe isisenza umhlaba wonke ube ngaphansi kwayo iMelika ngoba amazwe aseEurope aphethwe yiAmerica through iNATO.
Siyabona kulabanye ke abathi iMelika iyazama phela ukuthi ilungise udaba lolo njengoba ubona ke amalunga edale leCongress ekhona ngale ke ePoland akahamba phela kuna ngale ke eUkraine. Kodwa ke abaphehli nje ukuthi kugcine kusiba lempe enkulu yini kuna ngale.
Akusimangalisi ke ukubona abakhokheli beCongress kumba amalunga eCongress esiya eUkraine. Lokhu behlokoza befaka izikhali befaka ibutho ngansithe ukuthi lincedise Ukraine sibe silokhu sitshelwa ukuthi ngabantu makhaza beUkraine abalwa leRussia kodwa kusaziwa ukuthi Russia ilwa leNATO ukuze impi le iphele iNATO kayiphume iphele eUkraine ukwenzela ukuthi kube lokuthula emhlabeni siyabona intengo yefuel lentengo yempadla isisiyaphezulu ngendlela iNATO enza ngakhona eUkraine kabaphume eUkraine iUkraine ingabi lilunga leNATO kube lokuthula e-Eastern Europe.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela udaba lokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ngaphambilini kokunanzwa kwelanga labo ele-World Press Freedom Day kusasa. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondise zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Lokhu zithi kungaqala ngokuxoxisana phakathi kwezisebenzi emisebenzini etshiyeneyo lohulumende ukuze kuphunywe lamacebo okubumba lezo ziqondiso zokuvikela izisebenzi. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ukuvikeleka engozini lenhlalakahle zisebenzi, umanyano wenhlanganiso yezisebenzi kweleZimbabwe oZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthi bakhangelele ukuba kungabi lo muntu ngitsho lo yedwa ongabe etholakala elimalela emsebenzini kumbe elahlekelwa yimpilo esebenza. Unobhala jikelele wale inhlanganiso, umnumzana Jafet Moyo, uthi kuyadanisa ukubona ukuthi lanxa eleZimbabwe lathola uzibuse lokhe singakafiki kulelo banga njengelizwe.
Njengoba ngisitsho, sibona abantu lokhe bengena emahofisini ethu, abanye bengalazandla, abanye bengalanyawo, abanye bengalamehlo, belamanxeba amaningi athize abawathole besemsebenzini.
Umnumzana Sylvester Mushaike ongumabhalane wenhlanganiso yabakumsebenzi wezokwemba e-National Mine Workers Union Zimbabwe uthi babhekana lodubo emigodini emincane esisanda kulezi nsuku nxa uqathaniswa le migodi emikhulu ekhanya ilandela indlela ezidingakalayo ngemithetho yelizwe kuleli yokuvikela ingozi emsebenzini.
Abantu bayalimala kabahanjiswa esibhedleleni kumbe balokhu ze ama-records abo ahanjiswe elokuzeni eNASA. Kutsho ukuthi laba bantu kabatholi uncedo ovela kuNASA.
Umoyo uqhubeka ethi konke lokhu kubatshiya bedidekile njengezisebenzi, ethi kuningi okumele kwenzakale ukuze umumo uguquke ube sesimeni esihle esamukelekayo sokuvikelwa kwezingozi emsebenzini.
Esingathanda ukutsho ukuthi kuningi okufanele sikwenze ke ukuze sivikele phela abantu ezingozini. Kungaba imithetho engenza ukuthi kungaba ngabaqhatshi bebona ukuthi ama budgets abo ayakhangela ke ukunqabela ke ingozi, kungaba kusemamayini, kungaba kusemafactories, kungaba kusemahofisini. Lokufundisa njalo zona izisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso yabazisebenzayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, CHIA, ekhokhela njalo inhlanganiso yeStreetNet International etholakala emazweni edlula amachumi amahlanu lambili 52 emhlabeni jikelele, unkosikazi Lorraine Ndlovu uthi bona bazibona bechiwa ngaphandle, kanti abantu abanengi bengabantu asebephila ngokuziphandela bengaqhatshwanga ke ngumuntu beku-informal sector eZimbabwe. Ethi kuyadingakala ukuba kube lokukhulumisana lomphakathi emisebenzini yengatsha ezijene okuthiwa yi-social dialogue egoqela kolabo ukuze lolu dubo luphele.
Singakhangela i-social dialogue kaningi, kuhlangana uhulumende, abaqhathi, lezisebenzi eziqhathiweyo esingathi ngama-formal workers, ukuthi bacoxe bexoxisana ngokuthi babumbe imithetho kumbe khulume benze izinqumo ngendlela yokuphathwa kwezisebenzi lemisebenzi. Ingxoxo lezi azivamanga ukugoqela abantu abazisebenzayo abangaqhatshwanga abanjengathi. Sihlezi singaphandle, kodwa xa kukhulunywa la lokusiphathayo kumbe okusithintayo kuyakhulunywa kulezi zindaba.
Senelisanga ukubamba umqondisi wohlangothi olubonayo ngenhlala kahle kaZulu, National Social Security Authority, ukuthi achasise abakwenzayo kulolu daba. Kodwa isikhulumelisa lolu hlangothi uMnumzana Tendai Mtsekwa usazise ukuba lonyaka baqonde emajawundeni eGwanda beqinisa umkhankaso wabo ohamba ngendikimba ethi sisonke asisebenzele ndawonye ukuqinisa ukuvikeleka lempila kahle emsebenzini, act together to build a positive safety and health culture. AbeZCT ubathi kuqakathekile ukuthi zona izisebenzi zitholiswe imfundiso enelayo yokuvikela ingozi emsebenzini ukuze zizivikele, ziphinde zivikele labanye ezisebenza layo, zilolwazi njalo oluqondileyo lokusetshenziswa kwemitshina okungasoke kudale ingozi. Imitshina esetshenziswayo bathi layo kumele ithuthukiswe ngoba ekhona manje isimidala kakhulu, isiyingozi ngokwayo. Inhlanganiso yomanyano wezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, ILO, ithi kulesilinganiso esingaba kuzigidi eziphezu kwezimbili 2.3 million zabesifazane labesilisa abalimalalo kulahlekelwa yimpilo engozini zasemsebenzini kunye lemikhuhlane abayibamba-ke besemsebenzini. Bethi inani eliphansi elinikezwa ngabanye abaqhathi kundawana esijeneyo kungatsho ukuba inani eliqondileyo sibili lingabe lisedlula lapho. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umfelokazi wesizalwane seZimbabwe esabulawelwa kwele South Africa uElvis Nyathi, unkosikazi Nomusa Chuma uthi amapholisa athi kumele aphenduke eJohannesburg enkambeni yabo lapho kumele atshengiswe abantu abafika phose amachumi amathathu abacatshangelwa ukuba babulala umkakhe. UNyathi wabulawa ngesihluku egongodwa ngamatshe eqede lapho bamtshisa waze waba ngumlotha elokitshini le-Diepsloot kwele South Africa ngenyanga edluleyo. Intathelizindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umachuma uthi kasakwazi lokuthi enzeni, yena esakhala umkakhe ngoba amapholisa we-South Africa athi kumele abuyele ayekhomba abantu ababotshiweyo acabangela ukuthi yibo babulala umkakhe lanxa wabatshela ngaphambilini ukuthi kabazi.
Abangifonele nje bathi ngiyafuneka lami ukuthi ngizobheka kulabo abantu abanjiweyo ukuthi ngingathola ukuthi ngiqambo engimaziyo, but mina ngendlela yokuthi abantu abantanzane babone kahle ukuthi ngobani, so angiboni ukuthi ngizokhuluma ngizoqamba bani. Ngoba kwakusebusuku futhi angeke ngikhole ukuthi ngithi lo nguye, ngoba lami babengarasa bengitshaya, so angizange ngibabheke kakhulu nasefesini ukuthi ngabe ngobani. Ingendlela engabona ngayo beseza umyeni wami, angiboni ukuthi ngaba nesifiso sokuthi ngifike e-South Africa mina, ngoba namanje ngisazi ubuhlungu ngento eyenzakalayo.
Uqhubeke ethi lokhu ehlulukelwe ngesehlakalo sokubulawela umkakhe. Ubonga loZulu ngokumncedisa kunye lohulumende weZimbabwe omnika amadola eZimbabwe apho seafike isigidi 960,000 RTGS ozinkulungwane ezintathu zamadola aseMelika US$3,000.
Yahamba khona ihulumende la ulincedisile ngiyitholile imali. Hayi akukho kunye okunzima engakhuluma kodwa hayi umzimba wona ngokungathi awukho right, angiphilanga kahle. Ya khona i-counseling iyafuneka. Yafuneka ngoba into elala vele ayipheli kimi engayibonayo ayipheli. Nokuthi nje ncediswe lami ngiyakhe ngibe nendawo yokuhlala labantwana. Ngibathole lokufunda.
Umajuma uhlala lezihlobo zomkakhe kunye labantwana abane lokuthini lenkulumane kobulawayo. Lapha bahlala khona baminyene ngakho ke isifiso sakhe ngisokwakha umuzi ahlale labantu bakhe ekhaya. Kepha ucela uZulu amncedise akhe umuzi.
Isitendi sami sisentabazinduna. Ya, khona ongabe losizo ukuthi basincedise ayi singajabula kakhulu. Ngajabula kakhulu lathi ukuthi sincedise sithole ukuhlala lathi sicatshise amakhanda labantwana. Ngibonga lalabo bonke abancedisileyo, ngibonga yonke le family yakwaNyathi, labomalume abancedisileyo. Ngiyacela ukuthi labantwana la kumele beye esikolweni bedingele izindawo bebhadalelwe isikolo, abanama-uniform abalani, nokuthi bayakhele indawo yokuhlala.
Umama mncane kaElvis Masibanda onguye ogcina umathuba uthi umalukazana wakhe kaphilanga kuhle, kudingeka ukuthi asizwe ngokuphangisa.
Hayi umalukazana, hayi umzimba uthi kawuzakuhle, ubuhlungu nje, ubuhlungu umzimba. Asazi ukuthi le kansela ngiyafuneka le lakho ukuthi nxa ulo sizo lokuthi ngahamba kudokotela ngahamba lakho kuyabe kulungile. Iya umuzi ufuna ukuwakha sibili, ufuna ukwakha umuzi ukuthi ehlale labantwana beyakhe sibili bahlale kuhle labantwababo.
Umajuma uthi uyesaba ukuba ebhekana nababotshiwe laba ngoba abalakho ukumsusela amanqe njalo kababonanga kuhle ukuthi ngobani ngoba isehlalo lesi senzakala ebusuku. Uthi kasozabuyela eJohannesburg loba kungenzakala ukuba laba bantu bakhulule ngamaphoyisa enxa yokuswelakala kobufakazi. Umkakhe Mnumzana Nyathi wobulawa izizalwane zeSouth Africa ngenyanga ephelileyo zimethe samlando wokuthi ngowaseZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaya ngamatshe, bamtshisa, wafa kabuhlungu kaNyathi. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kwezemidlalo selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Laga Premier Soccer League, iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos lemiklomelo engamashumi amabili lathoba munomunye ngemva kokunqoba elikwenzele wawangithuka 1 ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba selikhokhela ngemiklomelo emibili ngemva kokuba eleChicken Inn libe ngujikilobhanqa 1-1 leli Highlanders ngensonto. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthi ulethemba elokuba bazasivala leso sikhala.
So very early. Kusasemasinya kakhulu, asikafiki laphakathi laphakathi kwesizini, isicoco asithathwa phakathi laphakathi kwesizini. Kusasele imidlalo emningi okumele idlalwe, njalo sizaqhubekela phambili silokhu sidlala.
Iqembu leHighlanders lona lithelele lahlala endaweni yeshumi lambili engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo elishumi lanhlanu. Umqoqeshi weBhosu uMandla Mpofu uthi ukuqhala kusizi, njalo sebekhangele imidlalo elandelayo.
Ngakwelinye icele singathi silahle imiklomelo emibili, kwelinye icele sithi sithole umklomelo oqhakathekileyo. Bekuwumdlalo onzima kakhulu kodwa sikhangelane lomunye njalo umdlalo leqembu esakhelani lalo, yikho sesikhangele lowo mdlalo esizawudlala leBulawayo Chiefs.
Iqembu leBulawayo sithi lingotshwe nge-1 kanyanga leBulawayo Chiefs, njalo umqeqeshi walo uPhilani Ncube ubikwa esejiye leso sikhundla.
Akumelanga ngizifake esimeni esinzima, sengizame konke okusemandleni ami. Kodwa impumela iyala, angifuni kusola abadlali, kodwa isinqumo engizasithatha ngesami ngedwa kanye lempumela yemidlalo.
Iqembu leBulawayo sithi lwelijeke amanye emsileni ile miklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo elishumi lantathu. Eminye imidlalo edlalwe ngempela viki edlileyo kwisigaba sePremier Soccer League iphele kanje. Iqembu leNgezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyanga leHarare City. Iqembu leBlack Rhinos linqobe le-10X nge-3-2. Iqembu leRentals linqobe le-FC Platinum nge-1 kanyanga. Iqembu leYada libe ngujikelobhanqa 1-1 leqembu leTriangle. Iqembu leManyika Diamonds linqobe le-ZPC Caribbean nge-1 kanyanga. Iqembu leCape United linqotshwe nge-2 2 kanyange le Cranbourne Bullets njalo lomdlalo uphuze uqala ngoba abadlali beqembu le Cape United bebesala udlala befuna imali abazigolodwa inkokheli yeqembu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni
siya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.